Ekhuluma emele abesifazane laba kukhangeleleyo kulabo abadinga ukukhethwa, u-Esther Zitha ubaxwayise ukuthi nxa benganqoba bengalibali inhlalakahle yabesifazana.
Mina engibona ukuqakatheke kakhulu kuleyi program ukubana ngazise ama-youth ontanga laba abaza kuyasipresenta indaba ye-health. Nanzelela ukuthi esikhathini esiningi thina abantwana, ikakhulu abantwana abangamankazana noma sisiye ezibhedlela, i-health yethu bayikhangelwa kuqala indaba yokubhadala imali yokubeletha or imali zombhedo yesibhedlela.
Oncintisa ezimele emguza uMthabisi Ncube uthi yena kasoze akhulume ngokujulileyo ikakhulu ngendaba yegukhurawundi okuyindaba ebibuzwe ngabanye ukuthi yena uzayithini.
Njengelungelo ezimele lodwa edalela ephalamende, ngibone ngani akusiyo ndawo yami engangakuthi ngikhulume ngendaba zezegugurawundi. Lami ngabe ngilamanxeba ngoba nginje ngingalahlekelwa izihlobo eziningi ngesikhathi segugurawundi, kodwa amandla kumbe ngathi ngibone ngani ayisiyo ndaba engingakhuluma ngayo ngizimele ngingedwa. Kodwa-ke ngakufanele kuhambe kuye phambili, sizabe sesikhulumisana ngayo indaba leyi ukuthi kuphume iqiniso livele sobala khona indaba leyi kuzafika emaphethelweni.
Ontanga labanye abangene lumhlangano bathi abancintisayo laba bathi kumele baqale bengene ebantwini bazi indingeko zabo. Abanye ontanga ngabakhuthaza ukuthi abancintisayo bavelele ezigabeni zakhona, kodwa omele iMDC Alliance eChabalala edalele ephalamende uKunashe Muchemwa ukhuthaze bonke ontanga ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe khona bezathola amathuba okuma ekhethweni. Abanye babakade besemhlanganweni lo bakhuthaze ontanga ukuthi bakhuthalele ukuthuthukisa izigaba zabo khona amabizo abo lawo ezakhunjulwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.